indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 24 kuNhlolanja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayisini ndlela yokulungisa icala elinjengomsizazwe elinjengekusawundi. Sakwenziwa ngaleya ndlela, icala elikhulu leliyana kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo.
Udaba lokugetshwa kwamathambo abantu ababulawa igugurawundi soluphehle imbono etshiyeneyo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikweli semuva kakhulu.
Bayakhala abaningi ngokuthengiswa kwamafutha ezimota ngedola leMelika.
Okufikayo kuyadliwa nje ngoba le ndlala ibhahe kangaka nje makufike lezo nhlanzi abantu basike bazidle.
Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa ezibalisa eseShoprite leseCheckers sezikhuthaze abathenge inhlanzi zamagabha ukuthi bengazidli. Kwenziwa umhlangano omkhulu eVictoria Falls okhokelwa inhlanganiso ye-United Nations. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uqoqa ukuhlangana lenkokheli yosiko emathebeleleni phezu kohlelo lokugebha amathambo abantu ababulawa igugurawundi ukuze bangcwatshwe kutsha soluphehle imbono etshiyeneyo. Lanxa bekhona abathi ngempela abantu laba kumele bangcwatshwe kutsha, abanye bathi uMnangagwa kumele aqale akhulumisane lezihlobo zabantu laba njalo axolise. Abanye njalo bathi kumele abaphatheka kulumbhuqazwe babotshwe bavalelwe entolongweni ukuze kube lokuxolelana okugcweleyo. UMnangagwa uhlangane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zemathebeleleni kobulawayo kumaviki amabili edluleyo, kodwa abanye bathi inhlanganiso lezi azikwazi ukukhulumela wonke uZulu wemathebeleleni lweMidlands owathintwa igugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Vele into eyenziwa nguhulumende into engaqondanga, kuzanywa ukuganga ngokubona kwami, kuyaganga nje lapho kuchitha isikhathi sabantu. Kakula njongo yokulungisa udaba lwegugurawundi, kodwa bafuna ukulungisa ngendlela ezabenza bazuze, babonakale bengalacala, babonakale bengabantu abancedayo. Usesiza uMnangagwa endaweni lapho afika nguhulumende ngabo-1980s abaqeda khona abantu, sesiza namhlanje ngumuntu ongathi uzonceda abantu ukuthi kumele bambonge. Ngizolisiza ngodaba lwegugurawundi asixoxele. Ayisini ndlela yokulungisa icala elinjengombhuqazwe elinjengegugurawundi. Sakwenziwa ngaleya ndlela, ayisilo siko ukuthi ungadinga indlela yesiko. Licala elikhulu leliyana kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo, kanti-ke abakhulu emsebenzini wokulungisa udaba lwegugurawundi kumele kube yithi thina esafelwayo, esalimalayo, esiyithi esadlula phakathi kobunzima begugurawundi, hhayi ukuthi kube nguMnangagwa onguye odrive ibhasi yokulungisa udaba lwegugurawundi.
Inhlanganiso lezi ezikhulumisana loMnangagwa zithi zimela abantu bemathebeleleni izifiso zabo okugoqela obona abafelwa izihlobo, akunjalo yini?
Angeke ngibaphikise kulokho ngoba phela abantu bahlukahlukene ngobunengi, khuluma ngabantu abangamamiliyoni abasemathebeleleni. Kodwa mina labanye asivumi ukuthi uMnangagwa abuye sengumesiya kulendawo esengumsindisi esenguye othi ngiyalinceda ngodaba lwegrawundi. Ngabe ube ngumuntu ozinikeleyo, ngabe uyakhulula lolu daba lwenziwe ngendlela abantu abafuna ukuthi balungise ngayo. Ungakhangela indlela le yokuthi kugejwe, kungcwatshwe abantu. Yena izizathu zakhe zokuthi kwenziwe kayisizo thina esilazo. Kumele kulungiswe yona lento le, licala lawana mangcwaba. Amele athithwe aphathwe njengecala, alungiswe njengecala. Isintu singene ngemva kokuba sekuthwe leli licala. Ngaphandle kwalokho akulanto ezasebenza. Yebo kambe ukukhulumisana kuhle, yebo kambe ukuxoxisana kuhle, angiboni ukuthi bakhona abantu abangakuphikisa lokho ukuthi ukuxoxisana kuhle. Kodwa kungaxoxiswana kuyikuthi uMnanga kufika engumuntu ozosiza abantu, kodwa engumuntu ovuma icala esamukela ukuthi abantu baqedwa igugrawundi. Ngakho ufuna ukwazi ukuthi kulungiswe njani.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Abasekeli be-MDC ababili umnumzana Makomborero Aruzibishe lomnumzana Alan Moyo ababotshwe ngolwesine ngeviki edluleyo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi namuhla ngemva kokubavumela ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Umnumzana Aruzibishe lomnumzana Moyo babotshwe ndawonye labanye abedlula amatshumi amathathu ngemva kokutshengisela kwabasakhulayo bebandla leli eHarare ngolwesithathu besola umbuso weZANU-PF. Kodwa abanye baphanga bakhululwa bengetheswa ngacala. Igqwetha lababili laba umnumzana uBeyishaba utshele iStudio 7 ukuthi umantshi ubahlawulise amadola ayinkulungwane eyodwa ngamunye e-bail. Uthe njalo kumele bayezivika emapholiseni kabili ngeviki. Udaba lwabo luzathethwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota luyaqhubeka elizweni njalo abanye sebewathengisa emkambo wensitha ngedola leMelika kulandela ukuvunyelwa kwamanye amagalaji nguhulumende ukuthi bewathengise ngemali yeMelika. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhu kulendwendwe kwamanye amagalaji eHarare loba nje uhulumende sevumele abanye ukuba bathengise amafutha ezimota ngedola leMelika. Amafutha la athengwa yilabo abanedola leMelika ukuthi abangelalo badinga amafutha emagalajini athengisa ngamabond notes. Amafutha epetrol abiza imali esuka
$1.10
kusiya
$1.20
kusilinganiso selitha. Abantu abaningi bathi kabenelisi ukuthola imali engaka ekuthenga amafutha ezimota. Amanye amagalaji athengisa amafutha ngedola leMelika agoqela eleZuba, Total, leGlobe Petroleum lapho okulokhu kulendwendwe. Egalajini leTotal kumgwaqo kaSamora lo-50th Street omunye othengisa amafutha ubethela ezigubhini engathengiseli abezimota. Kwelinye igalaji eliseceleni ledale lePhalamende bekulendwendwe ezimangalisayo. Umtshayeli obedinga amafutha ezimota umnumzana Brighton Mudzingwa uthi bathwele nzima.
If fuel is twalise nzima uba singayithola njani loba ngaphi? Siyithenga nge-1955 emagarajini. Emkambo omnyama kayithengeki. Emkambeni omnyama ufuna imali yakwele Melika. Nxa ule mali yakwele Melika awusweli ifuel.
Lokhu kusekelwe ngomunye odinga amafutha ezimota umnumzana Chuma.
Sichaje mbeleki Maria Gawanda. Kwanise kuyiwane ukubhadala kombi.
Uthi sitshele abadala ukuthi sibhadalisa i-$10 akwenzi. Saqala sisithi $6 kodwa abadala kabalayo imali. I-$10 asingeke sithi ukudula kodwa abantu abalamali.
Abakada imichova abanjengomnumzana kutsa isithole uthi lawo bathwele amagaba avuzayo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikwelisemuva kakhulu. ngoba kathesa nanzele ukuthi imichova layo isinlutshwana imichova etholi fuel so esikhathini esiningi silakho ukuthi sime simelelele imichova engabuyiyo njalo isidula emsebenzini sesizwile ngolokho sixolisa ngokuphuza kuye emsebenzini lakho ntambama nxa sesibuyele ezindlini siyafika ebusuku abantwana sebelele so ngabe uhulumende uyangenela aqede lolu dubo ngoba khona sibili ukusebenza ngenxa yokuthi loba wona amagethi sibi nxa ehamba siyananzela ukuthi lakho ufunakala ifuel nale ukuthi sithele ama-generator yethu lapha konke lokhu sokusiphambanisele kakhulu
umnumzana Lafios Banda laye uyakhala okumangalisayo
affecta ku transport ngoba i transport ama prices angkhona ukuthi zigade siye emsebenzini umbe kuma business esibuya kuyo sithwala nzima ukuthi thole i transport etholakalayo amazupco yes akhona but they are limited and amazupco they are not time conscious some of us imsebenzi yethu i time conscious yawumele uhambe ngesikhathi so ukuthi umele uzupco ngoba ungasabamba isikhathi sokuthi siye emsebenzini njalo kugcina ukuxotshisa ungani wona awukho serious or professional ngomsebenzi
amagalaji athengisa amafutha ngemali engange $19.55 Zimbabwean dollars idizili kuthi ipetrol yenza $18.28 Zimbabwean dollars sethulekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Fortune Chase umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende obona ngezomlilo kagesi lamafutha ngimele Studio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
kobulawayo lakho abanengi bakhala ngokuthengiswa kwepetrol ledizili ngedola lemelika besithi gabayiholi limali ubathabile masuku usethulela loludaba
abathwala uzulu bathi kabe nelisi ukuthenga amafutha ezimota ngedola lemelika ngoba abantu behola idola leZimbabwe abahlawulela ngalo imichova omunye wabachayeli umnumzana Mike Sibanda uthi abantu behluleka ukuhlawulela imichova ngedola leZimbabwe
ifuel ethengiswa ngeyusa ifuel esingeke sikwanise masisebenza like njengabantu bomchova ayikwaniseki because abantu abaholi iusa plus iusa li very expensive angakula muntu olutholayo lapho abantu bayakhala kakhulu ukuthi bebhadale leyo mali even ibhonda abakwanisi ukulibhadala iusi foreign currency or irand abakwanisi ukulibhadala so lathi sabe sikhala ukuthi amagaraji eyenze iswipe ecocash layo neibhonda
omunye njalo umchayeli umnumzana Mxolisi Dube uthi imota azisagcwali ngoba amafutha ezimota akhwela njalo nje
hayi ipetrol asisakwanisi ukuyithenga ngama-US dollar ngoba kasila access yokuwathola konke umuntu obuyayo efuna ukugada ezimoto zebhizinisi ufuna ubhadala ngebhondi so ngakuba siphathelele ufuyathenga i-US dollar bakutshela inkalakatha zezimali okuthi sosenza ibhizinisi yethu ibe nzima kuqala sasikwanisa ukutshaya three trips kathesi sophuma imoto eyi-1 nelanga lakho nzima so hayi ifuel ngayo at least igovernment iyasenzela ngcono iyehlise yenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi behambe esikhala ukuthi ishajelwe ngama-US dollar njalo silokhu ihlala ikhwela njalo nje kathesi umuntu enamntu agade imota nge-$30 sasu ipetrol ikhwele ethebuya sasa simshaja $30 kasakwanisi sebuyele emuva so imota zethu azisagcwali
umbalisi umnumzana Elliot Zulu ohola idola leZimbabwe uthi amafutha ezimota kawathengeki ngedola lemelika
mina le ndaba yokuthenga ifuel ngeforex hayi ngiphathi kahle le ngibona kuyindaba engekho right kakhulu ngokuba thina sisebenza sihola ibond so nxa kuyafika egarajini kuthiwe ukhiphe iforex uyabuya lithathanga
kodwa umchayeli wezimota umnumzana Prince Chirisa uthi kulungile ukuthengisa amafutha ezimota ngedola lemelika
uthi hayi kurayithi lokho okwenzakele ukuthi i-fuel prices zibe ku-forex ngikhona kuzalikhokhonela ukuthi everything somele ku-forex
umnumzana Dumisani Hadebe uthi kungcono ukuthenga amafutha ezimota ngedola lemelika kulokusebenzisa idola leZimbabwe
kungcono selukuthi umuntu ma ethenga i-fuel athenge le yama-US dollar kungcono kakhulu ngoba isikhathi osipendayo ulayinela ifuel le yamagaraji athengiswa nge-RTGS hayi siningi kakhulu uyalayina siyilo even abo 7 hours lokhu ulayinini kodwa le ethengiswa nge-US dollar le especially lapha ko-floor ku-Plumpt Road idola 25 per litre ngiyazithela 5 liters yamende futhi ifuel yangikhona iyalasta
amafutha ezimbabwe athengiswa ngedola 25 ngedola lemelika kuthi ngemali yakuleli yi-$19.04 ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa ezibalisa eseShoprite leseCheckers sezikhuthaze abathenge inhlanzi zamagabha ezilesisindo se 400 grams ezohlobo lweCape Point, Saldanha, Shoprite, Checkers le OK House brands ukuthi bazivisele lapho abazithenge khona ngoba bengazidla bazagula. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko wethulwe inkampani yeWest Point Processor okuyiyo evalela lezinhlanzi emagabheni ibisizithengisela izitolo zokudla iShoprite leCheckers, inhlanzi esemagabheni lawa azilungelanga ukudliwa ngoba amagabha akhona avalwe ngendlela enza zibe ingozi emzimbeni. Linkampani ithi inhlanzi lezi zisemagabheni alesisindo se 400 grams kuthi ke phandle kwazo zibhalwe pilchards in tomato sauce, Cape Point kumbe Saldanha, Shoprite brand, Checkers brand kumbe OK House brand. Okuyizwe semagabheni ayingozi zile nombolo kumbe batch codes ngolwemzini UZST2 kumbe UZSC2. Ngokutsho kwengcitshi, amanye ala magabha abonakala ngokukhukhumala. Bonke abathengele izinhlanzi bakhuthazwa ukuthi bazibuyisele ezitolo lezi baphiwe imali yabo. Lumbiko sitsheningi lezalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Smatutu uthi ngenxa yokuthi lezi nhlanzi zilento ngephansi inenge elihlala kwele South Africa lisebenzisa zona njengesithebo.
Mase zisukele lapha South Africa saya Zimbabwe, ama chances ukuthi lezo nhlanzi ziphinde ziphendukiswe zibuye ngapha South Africa zibiswe lapha ezithengwe khona angakanani? And abantu mabe receiver ukudla ekhaya bavela bakudle nje ngoba kukho makufika nje kuyadliwa. Asikho isikhathi sokuqala ukuthi kulinde ukuthi kuzwakale ukuthi lokukulungile noma kulunganga. Okufika yokuyadliwa nje ngoba njengoba le ndlala ibhahe kangaka nje makufike lezo nhlanzi abantu basike bazidle.
Esinye isizalwa seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi usizi ukuthi iningi labadabuka eZimbabwe kungenzeka kudala lezi nhlanzi zathunyelwa emakhaya zadliwa ngabazali lemuli eseZimbabwe.
Senkingeni enkulu kakhulu. Sesihlayela emosweni wenkosi ukuthi bakithi abantu bakithi abazange bathenga lezo zinto ezitholakale zingekho rayi.
UMathuthu uthi kungenzeka vele labanye abangakazidli khonale eZimbabwe abasoke bawuthola umbiko wokuthi bangazidli.
Ngicabanga ukuthi uma kuyikuthi lobo butho obukhona kulezo nhlanzi buzobulala abantu, abantu abazokufa ngabantu baseZimbabwe kakhulu. Ngoba lokuthi zibuyiselwe lokuthi message izifike kibo ukuthi inhlanzi lezo zilungile aziphenduke izofika nzima izofika nini lokuthi zize ziphendukiswe lezo nhlanzi kusofunakala bo transport bokuthi lezo nhlanzi zisuswe futhi eZimbabwe zibuyiswe ngapha eSouth Africa. Asazi bakithi kodwa ngicabanga ukuthi kungenye into nje engazi ukuthi singayithini
ngaphandle kwabeZimbabwe abahlala kwele South Africa lalabo abathumela izihlobo zabo ekhaya. Iningi lezitolo zeZimbabwe zithenga ukudla kwele South Africa okungenzeka vele lezi nhlanzi zigcwele ezitolo eziningi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku live talk lamhlanje sixoxa ngokusilela kwamafutha ezimota ngesikhathi abanye sebewathengisa ngedola leMelika. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le iStudio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umkhokheli kahulumende wakwele Lesotho umnumzana Thomas Thabane umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa icala lokubulala owake waba ngumkakhe unkosikazi Lipolole Thabane owayesilwa laye. Umkakhe omutsha unkosikazi Mesaya Thabane ubhekane lecala elifanayo. Amagqwetha akhe athi kumele icala leli lithethwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. Umkhuhlane we-coronavirus usubhidliza imikambo yemali emhlabeni wonke jikelele eyama-stock markets kulandela ukumemetheka komkhuhlane lokwele China e-South Korea lakwamanye amazwe. Umkhuhlane lo usubambe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisishiyagalombili 77,000 wabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2,592. Enye imuli emathebeleleni North iphila kahle kungakhathalekile ukuthi omunye wabazali uphila legciwane lengculaza kuthi njalo isithandwa sakhe kasilalo leli gciwane. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu laba balabantwana abathathu abangela gciwane lengculaza isimo sabo sesiveze ukuba abathetheneyo ababili omunye ongela gciwane lengculaza bengahlala kahle. Inhlanganiso elwisana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ikhuthaza ukuba abantu bazi isimo sabo ngomkhuhlane lo ukuze baphile kahle. Zinengi imuli eziphila legciwane phakathi kukamama lobaba abekhona ongela gciwane njalo kulandelwa inhlelo zokuvikela ukuthelelwana kwegcikwane imuli zibe labantwana abangela gcikwane. Unkosikazi Nombulelo Nyoni oleminyaka engamachumi amane lanye oyakhele emathebheleland North eSt Paul's eLupane uchaza isimo sakhe.
Hayi, mina mphathekile ngaba nje umkhuhlane i-HIV ngo-2008. Ngangizihambela nje esibhedlela siyayo sithi yafe ngiyethestwa nje ngafika ngathestwa ngabamba ngasengiqalisa amaphilisi so ngiku-art. Into engihluphayo ukuthi mina ngabanjwa ngiyanatha amaphilisi but ubaba kanathi. Bonke labantwana after that sengibanjwe ngawuzala abantu abami abayi-2 kwabantu abami bonke ba-right ba-clean ba-negative. Kuyangihlukuluza ngoba ngiyakudinga ngiyakuswela ukuthi kanti umkhuhlane lo ngawuthatha ngaphi ngoba vele ubaba sisonke kuyagogile echazi lomkhwenyana sisihlanganela nje.
Unkosikazi Nyoni uthi uyajabula ngoba umyeni wakhe uyasamukela isimo sakhe. Ungezelele ethi kuba nzima ukunatha amaphilisi umuntu engadlanga njengoba ilizwe libhekane lendlala.
Ukunatha amaphilisi ungadlanga kunzima, amaphilisi akhona ayenza isiyezi ayahluluza vele umzimba wona afuna ukuthi umuntu sibile abe le-balanced diet.
Umnumzana Thembani Nyoni uthi uyasamukela isimo abalaso njalo ikhosikazi lakhe ulithanda okwamagama.
Hayi, mina isimo sikamama ngasamukela ngokuhle, lami ngikhangelela ukuthi kanti ngikuza ngitshintsha njani njengoba ngangikhangela ngabona ukuthi kungatshintsha nini nxa vele umuntu vele ngila isimo sekumele ngisamukele sinjani.
Umnumzana Douglas Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eNational AIDS Council uthi kuyenzakala ukuthola omunye elegciwane omunye enyelalo.
Ye, kuyenzakala sibili ukuthi kutholakale ukuthi omunye walaba babili abahlala bonke kumbe ngithi abathanda nayo omunye atholakale elegcikwane le-HIV omunye ngela. Bakathekileyo nxa sokutholakale umumo onjalo yikuthi lowo otholakale elegcikwane ahlaqalise ukuthi afakwe ehlelweni kumbe anathe amaphilisi esiwathi antiretroviral therapy.
Umoyo uthi balohlelo lokuhlola abesifazana abazithweleyo ukuze bavikele ingane ekubambeni igcikwane lengculaza.
Ake sithi nangumama usehloliwe esiyabhalisa isisu esibhedlela. Athe ehlolwa lapha nomama kutholakala ukuthi ulegcikwane le-HIV. Kulezi insuku nge test and treat iprogram ekhona umama uhlakhuthazwe ukuthi ahlaqaliswe ukufaka ehlelweni kwenzela ukuthi amaphilisi lawa iart ayehlise amathuba athelele ingane yakhe igciwane.
Ilizwe alikabi lenani eliqotho lemuli lapho okulobaba olegciwane lomama ongelalo kumbe umama otholakala elegciwane kodwa omunye wakhe engelalo. Ngomnyaka ka 2018 eZimbabwe kube labantu abedlula isigidi esisodwa i 1.3 million abalegciwane lengculaza. Phakathi kwalaba bantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lasificwa mnemibili 38,000 ababamba umkhuhlane wengculaza ngomnyaka ka 2018. Ngimele iStudio 7 ngikwabulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usuqalile umhlangano omkhulu ohlolisisa inhlelo ezithiyeneyo kuzwekazi le-Africa we-African Regional Forum on Sustainable Development. Omunye walabo abasemhlanganweni lo eVictoria Falls ngunkosazana Amina Mohammed, ongumsekeli kasibalukhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations. Okunye okuxoxwe emhlanganweni lo ngokuhambelana lezifundo ze-science, i-technology, engineering le-mathematics. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namuhla. Omunye wabasemhlanganweni lo ngosakhulayo unkosazana Hlengi weMthethwa, yena oxoxelo Mike Wobe we-Studio 7.
Ngiyajabula nje ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngihlanganyele lamazwe amaningi awe-Afrika ukuxoxisana ngokuphumelela ngentuthuko ye-Afrika. Into engijabulisayo ngomhlangano lo esilawo yikuthi kukhanya baqakathekisa ukuthi sokumele sitshintshe indlela esebenza ngayo. Itimu nxa uyikhangelile bathe khona a decade to deliver a transformed and prosperous Africa. So basinika 10 years lezo zilandelayo ukuthi guys sokumele siguquke indlela esebenza ngakhona, siguqule indlela esikhuluma ngakhona ukubana senelisi ukuthi singakhulumi kuphela but si-implement konke lokho esikhuluma ngakhona.
Kukhona na osekuqanjiwe okuqakathekile okumayelana ngokuthuthukiswa komnotho kweZimbabwe njalo ukuthuthukiswa kwabantu abasakhulayo?
Alright, into ekhona abantu abalokhu beqakathekisa, I think ikhulunywa njalo ngu-regional director no-representative we-UNESCO uProfessor Hubert Gisgen. Uthe khona kumele sikhande ukuqakatheka kwe-science, technology and innovation ngoba kumele siguqule indlela abadala abasebenza ngakhona. Sinanzelela ukuthi science and technology is the only way to go forward in terms of ukuthuthukisa amazwe ethu.
Ubona ngani kukhona okuzaphuma emhlanganweni lo okulakho ukuthuthukisa abasha kweZimbabwe?
Inkalakatha Mike ukuthi abantu banikwe indlela zokuthi bathuthukise because ukukhalaza okuningi engikuzayo vele ebantwini abatha indaba yemali.
Unkosazana Hlengi weMthethwa ngosakhulayo. Uma ikuphinde waxoxa njalo lengcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuqakathekile ukuthi omongameli leziphicamfundo laba abazihlayo uhamba kwemnotho bahlangane. Kodwa inkinga yokuthi vele into eze-Africa iy'khulumo zakhona zizaziningi ziyakhulunywa kodwa akulazitheli akula into ephumayo eqondakalayo. Uzasuke khuluma nge-agenda 2063 bayabe sebeyangasekho, so akula accountability, akula ma-milestone. So kuqakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngomnotho kakube labantu abazihlayo, kungabi labantu abembuswazo kuphela. Ye, ukuhlangana kuqakathekile.
Siyezwa u-UN Deputy Secretary u-Amina Mohammed esithi umhlangano lo ukhangela ukuthinta indaba zomnotho. Kukhona ungaphuma na ongalethi nguquko kweZimbabwe?
Ikho engisho ukuthi into zomnotho inkinga ayiqondani lomnotho lobuyanga eZimbabwe ziyazakala. So kubhalwe ama-policy papers amaningi, siyazi ukuthi kuyitshontshwa kwama-resources, i-corruption, into zakhona ziyazakala. Into eqakathekile ukuthi bazimisele na ukuthatha izimilo ezabethethwe emhlanganweni.
Nam Mhlabe kulomhlangano owe African Regional Science Technology and Innovation Forum lapho sizwe uprofessor Amon Murira esithi kumele siqhakathekise imfundo ze science technology engineering kanye le mathematics ngenxa yokuthi kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe wena ukubona kanjani lokho
yelo qiniso ngoba siyazi ukuthi gathesi isikhathi siphila kuso isikhathi se 5G isikhathi sokuthi ifuthuke eziningi ziqondane le technology gathesi nxa amagate engekho akusakhulunywa ngamandla ngamalandi ewa
siyabonga mnumzana Rejoice Ngwenya incwethi kwezenotho kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.